ukuthi into edalisayo sibili ukuthi inhlanganiso eziphatha udaba mayelana lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu zithi inamba yabantu abahlukumezwayo elizweni kakhulukazi abesifazana isikhuphukile ngesikhathi lezi eselockdown. Le into nje ebuhlungu kakhulu ngoba siyabe sikhangelele ukuthi uhulumende namapholisa babe yibo abaphambili kokugcina kanye lokulondoloza amalungelo kaZulu kakhulukazi abesifazana, ngoba kukhona okwandileyo okwenzakalayo kokuthi abafazi bayachaywa izindlili kanye lokuhlukumezwa. Kodwa sibona ukuthi uhulumende namapholisa yibaba abaphambili nokuhlukumeza uZulu, njalo yibaba abaphambili ngokubandezela abafazi kanye noZulu ngesikhathi lesi selockdown.
Sikhangela udaba lokushawa kukaNtobizodwa Mpofu lo nokuthula Mpofu kobulawayo kanye lokuhlukunyezwa okwayenziwa abesifazana abathathu abebandla le-MTC. Siyezwa abalwela amalungelo oluntu elizweni besithi bona babona ngani amaphoyisa abasayenzi umsebenzi wabo ngamandla abo wonke yibo abalokhe behlukumeza abantu elizweni. Njengomunye wabo ukubona njani lokho?
Kubuhlungu kakhulu ukuthi amapholisa yiwo aphambili ngokuhlukumeza abantu elizweni kakhulukazi ngesikhathi lesi se-lockdown. Sikhangela udaba lolo lwenzakalayo ngamalanga ambala adlulileyo okokutshaywa kukaNtobizodwa Mpofu lo nokuthula Mpofu kobulawayo, bechayelwa ukuthi baphumeleni ukuthi bayedinga ukudla. Kusiba into emangalisayo sibili ukuthi kathi kusebenza kanjani ukuthi uhulumende uyabe sithi umuntu uyavunyelwa ukuthi aye esitolo ayethenga ukudla, njengoba izitolo ezithengisa ukudla kuthiwa zingavali. So nxa umuntu esechaywa kabuhlungu kangako kuyabe kuthiwa aphile njani, adlini endlini, okutshengisayo vele ukuthi hayi uhulumende kayichiyanga into yakhe vele eyokusebenzisa amapholisa ukwenza umsebenzi wakhe wokuganga. Olokhu esiyaphambili esebenza umsebenzi wakhe esebenza amapholisa.
Kukhona okwenziwa nguhulumende kanye labezomvikela na ukusiza abesifazana ababhekane ngalolu dubo lokwephulwa kwamalungelo abo?
Akula nje into nje nayodwa eyenziwayo nguhulumende kanye labezomvikela ukuthi ukusiza abesifazana abakhangelane lolu dubo, ngoba singakhangela amantombazana la amathathu bazafika ekufeni belokhe bele singayithi ngesilungu i-trauma e-experience le abangene kuyo. Njalo abanye babo vele ukuthi babanje kumbe bazohlala lamadoda into ezabahlupha empilweni yabo, ngoba vele elakusasa labo kalisalunganga alisesekho kahle ngoba kuzabadisturba kanye lasemendweni yabo. Okuba yinto nje edanisayo kanye ebuhlungu ukuthi uhulumende akumelanga ayilondoloze njaye ayigcine isenzakala into le efana nani. Laba amantombazana achaywayo nxa sibili umuntu achaywe izibunu zize zicine zisiba mnyama kangaka, so kuyabe kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi kathi vele uyabe ewoneni, ngoba akula muntu elungele lokuchaya omunye umuntu. Nxa umuntu ephule umthetho kumele abotshwe ahambise phambili kukamanje ajeziswe aphiwe isigwebo sakhe, nothi ukuthi omunye umuntu uchaye omunye umuntu sibili, hayi into ongamelanga vele ebisenzakala leyo kuleli lizwe lase.
Phosela amazwi akho okugcina, utshela uZulu ukuthi udaba lolu lulungisiswa njani.
Sekufunakala ukuthi uZulu abambane abe umuntu munye, singasavumeli ukuthi omunye wethu echayo ngamapholisa sikhanyele nje sizimele sizithulile nje. Asamelanga ukuthi sivumele ukuhlukumezwa kanye nokubanjelwa omama nabo sisi bethu inkonzi zikhanyele. Sokumele sibambane sibe umuntu munye nje sithi hayi sokwanele lokho.